kulabantu abangu 5 ama councillors afakiweyo under ICCC yo ama candidates lawo kade vele ekhona recalliweyo laba abahlanisela u councillor weKalungwizi ward lo councillor weSikalenge ward u councillor weSmathilele ward u councillor weSiyachilaba ward u councillor weKariyangwe bonke laba bebahlanu balezikweredi ku council okubana yinto esaxo ukuba ukubana hathi umthetho ngumthetho phela abantu laba abangangeni eboxing ngoba abalandelanga okufunwa yiconstitution eZimbabwe kumbe singathi Electoral Commission Act eZimbabwe so yindaba ekhona engithi ngilazise abantu beZimbabwe ukuthi kusakhangelisiswa ke lokho ngoba iCouncil sikhiphile amapepa yabhala la izincwadi labo bavuma ukubana ngempela balesikwelede bazivuma isikwelede zabo so akumangali ukubana lava bengangeni kukhetho thina njengebandla lezani PF silakho sibili ukuthokoza ngokunxasikhangele ukubana siyawunqoba kukhetho lolo lubuyayo mhla ka 3 December kodwa hayi angu 4 amawadzi siyawawina siyawanqoba sibili khathesi siku ground siya campaigna sikhuluma nabadala sibabonisa umsebenzi wenzwa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa bayavuma ukubana hatshi akade kushotile ngukansela kuphela ofunakalayo kuyiquestion ngoba amakansela wonke kade ngabe opposition ebhinga kusela kuyi 1 kuphela esinamagonde so bayabona ukuthi hatshi ukubana iquestion le ibe mgceke ibe kahle sibili kumele sifake okansela abezana uPF so hayi silethemba sibili silethemba lokubana siyawina come 3 December out of angu 6 sikhayelele ukubana hatshi angu 4 kumbe angu 5 uyabona singawawina
khona vele kuyini obekubangela ukuthi ibandla lezana uPF lingayenzi kuhle khona ngapho isigabeni sebhinga
isizathu esikhulu esokubana ibandla lezana uPF libe linqotshwa ngamabandla aphikisayo eminyakeni edlulileyo yikubana abantu bebhinga bebekhala bethi hatshi ebhinga ukhanya thina sikhohlwakele ebhinga ukhanya uhulumende akasikhangeli ebhinga kukhanya thina sisemuva so ngakhonoko nje abe MDC ebebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hayi khela nini ukuthi ninabalithandi khela nini ukuthi bayakha izikolo kwezinye indawo ngapha bayakhi khela nini bafaka ama teachers college kwezinye indawo ngapha bafaki khela nini bafaka izikolo zamanesi ama polytechnic ngapha bafaki khela nini imigwaqo yethu thina ifila ilamathara khela nini alila manzi begijima ebantwini abantu labo belali lebethi baqinisile laba beopposition ngempela ufulumende akasithandi yikho kade kusenzakala kodwa yikelani ngitsho ukubana nge-new dispensation le ebuyileyo balayo islogan yabo eyokuthi akula muntu ochiwayo ochiwa phandle akula ndawo echiwayo so ngakho lokho umongameli welizwe samubona eminyakeni ephelileyo ebuya ebhinga ezokhuluma ukuthi hayi ibhinga lisixolele sesilungisisa lokho esasipambanisa khona abantu bamemakela umongameli welizwe bamnika ithuba lokubana eyenze lokho akukhulumayo.